iqiniso ukuthi udlakela olwese-South Africa kumele luphele. Iqiniso lelo siyavumelana lapho. Kodwa ke ngisuka ngibe nohlupho uma amagama anje ephuma emlonyeni kaMnangagwa, ikakhulu ngembali yakhe. Masikhangela indaba zamalungelo aluntu, sikhangela njalo indlela aziphatha ngayo, umuntu oziphathe ngodlakela langodlame isikhathi eside kakhulu. So kuyasimangaza ukuthi indlela aphila ngayo utshela abanye, ucebisa abanye ukuthi bengaphili ngayo, yikho kusikhathazayo. Njalo i-situation esiyibona e-South Africa iphosa ifane le-situation esiyibona ekhaya. Umahluko nje ukuthi udlame lwakhona luphuma kuhulumente lusiya ebantwini, masikhangela eZimbabwe. Ikanti e-South Africa ngabantu ababhikishayo, kusuke kube lama-elements awodlame le-criminality. Kodwa-ke uhulumende weZimbabwe uphila ngodlame, into zonke azenzayo uzenza ngamandla langesandla esiqinileyo.
Mnumzana Moringai, ulubona njani lolu daba?
Hayi, impela ngangitsho wabo uMaphosa ukhulume iqiniso ngendaba zeZimbabwe leSouth Africa. But okunye engikubonayo mina, ngibona ukuthi i-South African government ingathiwa iphambanise izinto ezinjenge-vaccination nokuvalela abantu for too long. Sibone lathi lapha eMelika ukuthi last year abantu baze bavalelwe for lockdown for a long time. Kwaba yi-reason yabantu ukuthi babe ledlame for the Black Lives Matter, the George Floyd situation. So siyabona ukuthi abantu vele naturally we do not like to be incarcerated for too long. Okuchiwo ngoba uMaphosa ukuthi eZimbabwe that's what they practice, but the government here encinjizela abantu.
Baba Maphosa, siyazi ukuthi ele-South Africa yilo umaqhuzu emhlubulweni wangezansi yezwekazi, njalo yilo elihlezi lizama ukulungisisa ingxaki kwamanye amazwe, kuboSwaziland ngitsho laseZimbabwe. Kodwa kathesi yilo eselibhekane lobunzima bonke lobu. Kambe singathi kulo kulelizwe elilombuso esingathi uzinzile ngempela yini? E-Afrika lapha ikakhulu ezansi, kumbe wonke amazwe ayaxeka nje njengalokho esizikubona kule South Africa?
Eqiniseni amazwe singathi wonke awe-Afrika alokuxeka, ikakhulu masibheka imibuso yakhona. Isizathu esikhona yikubana indlela esibusana ngakhona, indlela esibusa ngakhona into eyalethwa ngabanye abantu bebhidliza lokho esasikwenza ngesikhathi besiza bezosikolonayiza abelungu befaka le abathi democracy. Yikho imibuso eminingi ixega kwele Afrika. Ngathi yonke nje iyaxega ngoba sigijimisana lento esingayazi, okumele siqale siyifunde siyizwisise. Ngibuye nje kwele South Africa, indaba leyi asonto eyayizolo kumbe iqale namhlanje, into esinesikhathi isiza nje kusenzakala, into esenzakalayo ikakhulu i-factional i-politics ekade senzakala ebandleni elibusayo, yikho sokusilethe lapho esesikhona namhlanje. Into eleminyaka isenzakala abantu bengananzeleli, kodwa i-factionalism ekhona ebandleni elibusayo yiyo edale umonakalo wonke lowo. Ngoba eqinisweni issue leyi indaba ye-politics aso ndaba ye-economy. I-politics esiyibanjwe ngendlela ezingayisizo, lapha sibabona besebenzisa i-judiciary ukuthi belungise indaba ama-problems a-political. Babona njalo sebesebenzisa i-security sector ukuthi belungise indaba ye-political. Abayilandi ngonyawo le-politics njengoba kuyi-political problem. So yikho okubangele ingabanqoza yonke le esikhona namhlanje. Njalo indlela ukuthi beyithole isombuluko yikuyilanda ngendlela amele beyilande ngakhona, which is political.
Mnumzana Moringai, lungalungisiswa njani udaba lwe-South Africa lona?
I think umbono wami ngokuthi bakhiphe uMnumzana Zuma etilongweni, yena ancedise ukuthi abantu baphole for the meantime, and then kube lama-talks wokuthi i-South Africa has to come back to ama-talks okuthi bona bazincede ngokuba deliberate in terms of ukuncedisana to be peaceful. Siyabona ukuthi ngesikhathi sekudesa laphana ngabo-94, 93 bezama ukuba le-peace in South Africa, kwakule msindo futhi lo labantu bebulalana and all these other things. But siyabona ukuthi leadership is very important. Ubaba uMandela wayevumelana labantu bakhe be-ANC sometimes disagree labo ukuthi kube le peace in the country. So ufuna ama-stakeholders, siyakwazi ukuthi ubabuzuma ngathiwa kule accusation lapha, but it needs to play out ngendaba engathiwa they are giving him a fair shake and then go from there. Ngoba siyakwazi ukuthi ubabuzuma has a lot of support.